Izakhamizi zakoBulawayo zithi uhlelo lweBVR azilwazi kahle njalo aziluthembi ngoba luphethwe nguhulumende esebenzisa iCommission ebona ngezokhetho eyeZimbabwe Electoral Commission. IBVR ijonge ukuphuma loluhlu lwamabizo abazaba lelungelo lokuvota kukhetho lomnyaka ozayo oka-2018. Umtshayeli wemichova ehamba phakathi kwedolobho isiya emalokitshini atshiyeneyo, uSipho Masina, uthi akakezwa lutho ngeBVR.
IBVR akangiyazi and bengingakazizwa, bengingekezwa ngayo vele ngoba le ndawo konke lapho ezirejisterwa khona angikwazi. Mina ngagcina ukurejista ngo-2000 and bengingakarejisti anymore. But ngilesifiso sokuvota kumbe okunye okukhozwayo ukuthi ngisho nasemsebenzini and into ezinjengama-newspaper, into engalaso isikhathi sokuzibala. Nxa kuyukuthi bathi sirejiste ngekhompyutha, akusoze kube lesitsotsi yini ngoba ikhompyutha into eyekhwayo ukuthi bagcine sebarejistela abanye abantu abangekhoyo abanga-existive. Mina I think kuyabe ku-right ukuthi babuye ebantwini, babuye bazobafundisa before baqalisa lokho bakwenzayo ngoba abanye vele ulwazi kasilalo lokuthi BVR iyini.
Inengi labasakhulayo selike lahlangana lodaba lweBVR ebulonjini laloba bengakabi lolwazi olujulileyo ngayo. Osakhulayo umnumzana Bekithemba Moyo uthe lokho engakabhalisi ukuvota ngenxa yokuthi indawo ebekubhaliswa kuyo ibikhatshana njalo uhlelo lo-BVR abaluthembi ngoba lusezandleni zikahulumende owaziwayo ngobutsotsi endabeni zokhetho.
Ya, i-BVR abesesuswile ngayo but bengarejisti ngoba kwathi indawo yakhona ibikhatshana and bengakwazi ukuthatha isikhathi esinganani, so bengisesaba ukuphuza lokuyatshona khonale.
Omunye njalo osakhulayo othengisayo kosekusile unkosazana Gladys Dube uthi ufisa ukuthi afundiswe ukuthi BVR yona isebenza njani ukuze ethi nxa esiyabhalisa ahambe eselolwazi ngoba efisa ukuphatheka ekhethweni luka-2018.
Mina uhlelo lolo lokurejista bengingakaluzwa, kodwa isifiso sokurejista sokuthi ngivote ngilaso sibili. Ukuthi lungakungabakwazi ukuthi lurejistwa nini ngapi, ngiyahamba sibili ngerejista ngoba ngo-2018 ndesifiso sibili lami sokuyafaka ukuxa ngivote njengabanye.
Ilunga lenhlanganiso yezakhamizi zakoBulawayo e-Residents Association, umnumzana Wilfred Mthombeni, uthi yena useke wezwa nge-BVR kodwa akathembi ukuthi kuzakuba lenguquko ekwenziweni kokhetho.
Yes, sesizwile ngokuthi kuzaqala ukumemetheka kokuregister ukubhalisa lapho ukuthi abantu bezovota. Uqala ngolwesibili. Mina nginjani ka-register? Kodwa ke ngilesifiso sokuthi ngihambe ngifinyelele ngiyeregister khonapho. Esikwaziyo nje ukuthi sokuguquka nge-BVR le sokutshintsha indlela ebesivele sibhalisa ngayo kuqala. Wawuphomba ukubhalisa nje kuphela kubengakuthathi iminwe bengakukhangeli okuningi. Kodwa ikhathesi sizwa kuthiwa sebeza kuthatha imfanekiso, sebeza kuthatha la fingerprints.
Osakhulayo unkosazana Nonduduzo Zonyathi uthi yena akakaze abhalise ukuvota kodwa lonyaka ufisa ukuthola ithuba lokuyabhalisa laloba engelalwazi nge-BVR.
Mina angikaze ngiregister for ukuvota ngoba angilalwazi lwakhona lokuthi kuqalisa nini ukuvota khona lokho ukuregister for ukuvota, angilalwazi lwakhona. Le-BVR leyi angiyazi and information yakhona le asilalwazi lakho, abakasitsheli ngakho, asika kubone ngakho ukuthi khona sesingathi hayi singasukumela phezulu sihambe siyeregister. Kodwa mina ukuvota hayi ngiyafuna ukuvota sibili next year ngo-2018 andisoke ngiyekele. Ngezwa ngakho ukuthi kuqala nini ngizasukumela phezulu ngihambe ngiyeregister so that ngikwaniseke uya vote.
Abazi ngezokusetshenziswa kwemitshina yangalezi nsuku e-technology abekhampani AHX sebephume lohlelo lukamakhalekhukhwini olwe-mobile app olutholakala ku-Google Play Store. I-app leyi ilama-BVR centers aselizweni lonke jikelele kodwa ilokhe ingakaziwa nguZulu. Obona ngamalungelo oluntu kwezokhetho wakoBulawayo umnumzana Mthokozisi Ndebele uthi imizamo efana lale iyancomeka kodwa bekufanele kwenziwe kulesikhathi ukuze uZulu wonke athole ulwazi njalo kusenziwa nguhulumende.
Mina ngibona ngani ukuintroducer kwe-mobile application kuzasincedisa kakhulu ukuze sifinyelele osowethu kakhulu abantu abatsha abayibo abakhanya bethakazelela ulwazi olutsha esingathi ngama-information technologies. Sizanelisa ukubana sithole information mayelana ngama-centers okuregister ukuvota.
I-commission ebona ngezokhetho elizweni eZimbabwe Electoral Commission isiveze indawo zokubhalisa ukuvota eze-BVR elizweni lonke jikelele. I-PVR iqale ukwenziwa ekuqaleni kukampandula, kodwa izekhi simemethekisa uhlelo lolu ukwenzela ukufinyelela abantu abaningi. Indawo lezi zizabe zivuliwe langempela viki ukuze uzulu wonke athole ithuba lokubhalisa. Ibizo lomuntu osebhalisa lizaphuma endaweni eyodwa yokuvotela. Ngimele iStudio 7, ngikobulawayo, ngingubathabile Masuku.